Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 10 empandula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million.
Sezazama umzamo wokuthi khona si divide and uhlala kwezindlu A up to I. Njengalamhlanje Thursday uthatha u F usiyafika ku I, u A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola 60 liters kodwa khanya kwehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuchiyana.
Kube yisiphithiphithi lamhlanje emzini wemagwegwe izakhamizi zigijimela ukuya kukamanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekansile yalelo dolobho ebiwagcina.
Sokuda kusekhoti kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende labojeni bonke sebesayitha i-NPRC okuyiyo lami nginjenje ngikhangelela ukuthi yokuvuza ikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi.
Ukuthonisiswa kodaba lokumisa umsebenzi wokugejwa lokungcwatshwa kutsha kwababulawa ngombuqazi wegukurawundi kuqalile emthethwandaba we-High Court lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsaka. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5542 babo bebikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abedlula amakhulu amabili 222. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe beli gciwane leli besedlula isigidi 1.3 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,902. Abekolishini le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million asebefunyanwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi esisodwa 904,485. Kubekwa kube yisiphithiphithi abantu beminyezelana lamhlanje elokitshini lemagwegwe ezakhamizi zigijimela ukuya kukha amanzi kulandela ukuvuza kwetanka enkulu yekhansili yalelo dolobho ebiwagcina. Lokhu kwenzakala amanzi elokhu esilela kuleli dolobho njalo. Ikhansili isithi asemalutshwana emadamu, kukanti-ke lezitishi zawo zama-reservoirs zifuna ukulungisiswa. Izakhamizi sithi sezihlale amaviki ambalwa zingela manzi njalo lawo avulwe ensukwini ezedluleyo kwamanye amalokishi abengcolile kakhulu. Uhlupho lolu solubangele ukubana kube lukhulu ukuba izakhamizi zilandele iziqondiso ze-COVID-19 ngoba zisondelana lapho zidinga amanzi njalo zingenelisi ukugeza izandla ngesikhathi sonke. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Magodo Ngamahlangu olwela ilungelo loluntu.
Lapho sihlala khona esigaba esihlala kusesithi ukugodlwayo sile 700 households, kodwa i-700 households nezisakhumbula ukuthi kulabanye kulamalodja kulezindlu ezilamalodja. So maybe singathi on average maybe sikhuluma ukuthi families angabe tholakala ku-700 households nalawa angafika ku-1,500 families. Indlu yinye ngayinye kuyadiphenda ukuthi wona kwelilanga lezothiwa 2 buckets, which is 40 liters, kumbe 3 buckets. Sezazama umzamo wokuthi khona sidivide ngokuhlala kwezindlu A up to I, ukuthi ngo-day one lamhla singathi nge-Monday, njengalamhla nge-Thursday kuthatha u-F usiyafika ku-I, u-A to E bebethethe izolo. Sizama ukuthi maybe singathola ama-60 liters kodwa kukhanya kwehlula ngoba ukubuya kwebhawuza kuvuya kuchiyana. Lokhu kwenza njalo kabuyi ngesikhathi esifaneleyo ukuthi singathi i-regular time esikwasinga isikhathi esingaka. So siyavuka ke layinela ngamabhakethi khona ngale. So kubangela ukuthi abantu batshone behlezi bedinga imthunzi kumbe bedinga ukukhudumala. I-social distance isibaluleka kusiya ngomkhathi ukuthi yabe unjani. and ithuba lokugeza izandla kalitholakali kakhulukazi ngoba amanzi vele wena ngawo kwawakho lokugezisa amabhakethi nalawo uyathola ukuthi amabhakethi sikhanga ngawo amanzi uwagesa kankhona kwenza asahlambulukanga ngoba uyabuligesini usuka ngale ndlini kodwa uyayitshona elayinini kulokufuqana kulakho konke konke. So udaba lwamanzi lukhanya luyinkinga kakhulukazi.
Sizwile njalo imbiko ethi abantu lamuhla bekuyisiphithiphithi befuna ukuthatha amanzi aphume empompini ebidabukile.
Amanzi vele wona kayeneli njalo amanzi aphumayo abuya eliphunga. Uma ukhangela abe lekhala isikhathini abe brown kodwa usethusa kakhulu liphunga ngoba ikhala sesicanga ukuthi mhlawumbe ukuthi impompi zasela amanzi zihlala isikhathi esidingela amanzi sezingcolile amapipe asengcolile iphunga elingani isikhathini yethu izwangani ngelesuwage isikhathini ngani ngelokukhunta. So amanzi angkhona la nxa ugeza ngawo akamahlanga okukhona futhi sinanzele ukuthi lokho amanzi nalawo esebuye siqhasa nganale phunga nxa sigeza ngawo sesiqubuka. Ngikhuluma nje mina imangobo ngoba ekusweni ngamapimples ngamaqhubu okuqubuka lomzimba wonke nje uyaqubuka. Ngikhuluma nje endlini yami sonke sigcoba ibetadine umzimba wonke ngoba sima kulamaqhubuqhubu angazo sikhangelele uthi kudalwa ngamanzi ngoba lawo makhelwane nanku siyababona benjalo lamaqhubuqhubu la amanzi impompi nxa ingadabuka sihle abantu bagijima baye kukha besikha besele ukuthi basebenzise ama-toilet usukhangele ukuthi vele amanzi anakona ngokawasengcolile. So nxa sisewasebenzise e-toilet esithembeni esizahlala kuyo kuletha ingcekeza lokuthi amanzi alana vele siwasebenzisa njani. So khonkena imikhuhlane izaqhubeka isanda siyile edolobheni lakoBulawayo ngoba isisombuluko sokuthi singathi i-long term solution kasiyiboni lokuthi nxa kuthiwa izikolo ziyavulwa zivulwa njani kungela manzi imizamo kumele ibonakale kakhulu azi kudolobhe lakoBulawayo nalo.
Lo bekungunkosazana Makoto ngamahlangu olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ukuthonisiswa kodaba lwenhlanganiso yabebhejula kaZulu labanye abafuna ukumisa umsebenzi kahulumende wokugejwa lokungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa ngumbhuqazwe weGugraund kuqalile emthethwandaba waphezulu weHigh Court koBulawayo namhlanje lapho idali elikhuthaze uhulumende ukubana alandele isisekelo sombuso. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba weHigh Court libandla lezaphu lisebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ibhetshu likaZulu omunye wabasinda kumbhuqazwe weGugraund umnumzana Charles Thomas labanye befisa ukuthi umongameli Emmerson Ntambo Zomnangagwa iMathebeleland Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jenny Williams leCommission on National Peace and Reconciliation bamiswe umsebenzi wokugebha amathambo abantu ababulawa ngombhuqazo weGugraund. Ngemva kokulalela okumunyethwe zingwalo zamagqwetha amacele womabili umahluli uJustice Martin Makonese uchaze ukuba umbhuqazo weGugraund ludaba oluphatha kubi abantu ngakho kumele luphathwe ngobuciko obukhulu kulandelwa isisekelo sombuso. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBhethu likaZulu, uchasisa okuphume edale lamhlanje.
Sokuda kusekhodi kuyadanisa ngoba uzathola ukuthi uhulumende labojeni bonke sebesayitha i-NPRC okuyiyo lami nginjenje ngikhangelele ukuthi yokuvuza ikhokhele umsebenzi wokukhumisana umlodi. Kodwa okudanisayo ukuthi ma behlangana njalo nje akukho oke wabuza omunye ukuthi sahlangana singela NPRC kuchoni sebevika ngayo ecourt ukuthi thina bekuze siye secret address ku NPRC na odenza kahamba njani ku NPRC bona bangayithathi serious.
Umkhokheli wenhlanganiso wemanyano wenhlanganiso ezizimele olwemathebeleland collective kanye nomkhokheli wayo unkosikazi Jenny Williams balele ukukhuluma ngalolu daba bethi lusasemthethwandaba. Abanye abafakwe amagama abo kulolu daba olukhwezwe eHigh Court bagoqela i-commission ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission umgcini sihlalo we-NPRC uJustice Selonare umphathi ntambo ogatsha lokulondolozwa kwamasiko umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebeleland collective kanye lomkhokheli wabo unkosikazi Jenny Williams. Ngenyanga kaNcwabakazi uMongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lenhlanganiso eMathebelele Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lweGugurawundi baphuma lesinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha wokutshona kwabo ama death certificate okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa ama birth certificate abangazange bewathole kodwa lamhlanje baya kuphika bathi amaphephandaba aloba imibiko engayisiyo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanje kuzayi hobe lamhla ulahle icala lentatheli izindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira wenkampani yomsakazo we-263 chat esithi kabalacala abalidalayo ngemva kokubotshwa ngamapholisa besetheswa umlandu wokwephula iziqondiso zikahulumende eze-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba bebevele belilandula lelicala ngemva kokubotshwa kwabo mhla ka-22 kwenkwezi esibhedlela seParktown esisemzini weWaterfalls. UChikore loTakawira babeye kulesi sibhedlela ukuyakhuluma labesifazane beMDC Alliance abathathu ababeselatshwa ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kakubi abathi onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri lo Netsai Marowa. Kodwa umchuchisi umnumzana Lawrence Gangarahwe ubethi uChikore loTakawira bangena esibhedlela seParktown ngokungekho emthethweni besephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ikakhulu ese-social distancing. Ekubuzisisweni ngamagqwetha ababili laba, umpholisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba wayevele engazange abone ababili laba bedala icala, wezwa njengeziphathamandla ezingaphezu kwakhe, ethi uyazimhlophe ukuba amawadi esibhedlela lesi mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela. Ngakho-ke ukungena kukaChikore loTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi. UMakore waveza njalo emthethwandaba ukuthi ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela, njalo ukuthi akayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela kodwa wabanikeza kumapholisa enkambeni yeWaterfalls ayiwo ababophayo. UChikore ubemelwe ligqwetha umnumzana Phaidamoyo Saurombe wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UTakawira emelwa ngumnumzana Thonderai Bhatasara wenhlanganiso yinye. Igqwetha uSaurombe ulandisa ngokwenzakale edale lamhla.
It was the ruling for an application for discharge at the close of the state case.
Lesi sinqumo bekungesiphathelene lesicelo sokuba lulahle lolu daba ngemva kokuba abesethiswa icala laba bebhalele umthethwandaba kulandela usection 198 subsection 3 kumthetho we-Criminal Procedure and Evidence Act beveza ukuba abatshutshisi behlulekile ukupha bofakazi okwaneleyo ukuba ngempela abalecala. Ngalokho besithi kumele lilahlwe icala abaletheswayo leli. Umthethwandaba uvumelane lalababili laba wanquma ukuthi abatshutshisi behlulekile ukuveza lobo bufakazi obebudingakala ukuze abetheswa icala laba bathoniswe. Ngenxa yokuswelakala kwalobo bufakazi-ke lilahliwe icala labo ngemva kokuba betholakale bemsulwa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eye-Young Journalist Association Zimbabwe, umnumzana Leopold Munende, uthi kasibamangalisi lesi sinqumo.
Vele babengafuzanga bebotshwe. Thina sasikwazi la uhulumende wayekwazi ukuthi abantu laba abenzanga lutho. Esikufunayo thina ukuthi uhulumende alungise i-environment lesisebenza yiyo le. Amapholisa asihloniphe lathi siwahloniphe amapholisa.
Kodwa umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi uhulumende wakhe uyayiqakathekisa imisebenzi yentatheli izindaba, kungakho ehlala ekhankasela ukuhlonitshwa kwazo ngabenhlangothi zezomvikela, ngoba olwezindaba kuluhlangothi oluqakathekileyo ekusabalalisweni kwemibiko ikakhulu ngalesi sikhathi sodubo lwe-COVID-19. Kunjalo nje uMantshi uPatience Madondo weMashingo laye unqume ukuba uKhansela Godfrey Kurawone kaWard 4 akalacala akade eletheswa lokuthi waphazamisa uhamba kuhle kwezimota komunye umgwaqo eMashaba mhla ka 31 Ntulikazi. Lesi sinqumo siza ngemva kokuba uKurawone evalelwe okwensuku ezingamachumi amane esalelwa lemvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Ngesikhathi abathathu laba betholakala bemsulwa, amapholisa abophe umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolijini eyeZimbabwe National Students Union uThakudzwa Ngadziwore esetheswa umlando wokukhokhela iqula labasakhulayo ukutshengisela phandle kweguma lenkampani ye-Impala Car Rentals beveza ukukhonona kwabo phezu kokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwesinye isifundi uThawanda Mjeyiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama. Sikhangela ukubana bathinteke okungakanani abesifazane ngomumo oseZimbabwe okwamanje kwezombusazwe lakwezenotho. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Bob Woodward intethele izindaba elodumo eyaziwa ngokuloba udaba olwasusa umongameli Richard Nixon esikhundleni olwaziwa ngokuthi iWatergate scandal. Useveze ukuthi umongameli Donald Trump wayesazi isimo esibi somkhuhlane we-COVID-19 kodwa wenza engani ngumkhuhlane odlulayo esenzela ukuthi kungavalwa amabhizimusi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka ngolwezi. UWoodward wakhuluma loTrump ngodaba lolu lokunye okuveza ukuthi kazihluphi kangako ngokukhathaza abantu abansundu. UTrump utshele intatheli zindaba izolo ukuthi wenza lokhu esenzela ukuthi abantu bengethuki kakhulu. Sokulabantu bhose abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 191,000 asebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika. Sebesedlula izigidi eziyisithupha 6.4 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 elizweni leli. Abadabuka eMelika bathi babengasuze babanjwe ngumkhuhlane lo abantu abaningi kangaka. Ngabe uTrump waveza ukuthi umemetheka okwedusayo umkhuhlane we-COVID-19. Bakhala kakhulu abantu kwele South Africa kulandela ukubhubha kukaGeorge Bezos, igqota elamela uNelson Mandela. Wayesethiswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende wabamhlophe labanye bakhe ngomnyaka ka-1963. Ukutoniswa kwabo waziwa ngegama lokuthi iRivonia Trial. UBezos obhubhe izolo wazalelwa eGreece wahlala kwele South Africa eyisiphepheli kulandela ukuqhamuka kwempi yeWorld War II.
Ngemva kokukhangelela isisombululo kuqula leSouth Africa leANC, abanye abeZimbabwe sebesithi isisombululo sengxabangxoza yeZimbabwe sizavela ebantwini beZimbabwe hatshi emazweni angomakhelwane, ngoba amazwe afana leSouth Africa abuswa ngamabandla alembali yempi yenkululeko. Ngalokho ke abona ngasolinye leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Yazi ukuthi thina ilizwe leli eleZimbabwe libusisekile okumangalisayo. Ungakhangela kanti bona abantu ababuya bethu bazosincedisa ngapha alimsebenzi emikhulu eSouth Africa iphethwe ngamaZimbabweni. AmaZimbabweni ziya all over the world. Njengoba kade sikhandi ukukhona ngapho iZimbabwe ile ku-human resource yazi iZimbabwe yintshantshi ingcishi sibili iZimbabwe. Lilakho konke okudingakalayo okungalenza libe lilizwe elihle kakhulu kwedlula amazwe amanye emhlabeni jikelele. Okusilelayo yikuthi sihleleke kuphela. Thina sekuhleleka kwethu kungaba yikuthi ikukhulumisana sihlale phansi yamaZimbabweni njengoba ilizwe lelilinge labalinge lethu sonke sizwanane sibe lokuthula elizweni lethu sincedisane thina sitsho lokutsho ukuthi thina sinahlupho thina uhlupho esingalalo kungaba yinto esingalayo kuleli lizwe esingayi-importa ibuyivela kwezinye indawo kodwa sikuthede kuhle lamanye amazwe sidlelane kuhle lamanye amazwe but umuchopho silabo ukufunda silabo abantu iSouth Africa iyabenefit kakhulu kithi ngabona lezibefisa ukuthi ngabe kuhlala kulo hlupho thina eZimbabwe kunapha ukuze wena babenefit lokho ngiyakutsho ngoba yinto ekhona engiyibonayo ukuthi asizwanani ngezombangazwe lezi yize sibele zilungisiswe kuphela ngoba kulabantu bangaphandle abayibo abasenza
sibe semumeni nalowo. Hayi, kuzwakala. Mnumzana Sibindi, wena uthini ngalokho okukhulunywe ngugawu le kakhulu nxa sikhangela ukubana uthi yena ubucopho obukhona kodwa asazi ukuthi kusilela.
Wele, eqinisweni ukuthi ngivumela lo gawu ukuthi ubucopho ukuthi bukhona eZimbabwe ngiyavuma. Kodwa ngabona into esihluphayo eZimbabwe ngiyami ngokulandzela kwami. Kuyileyana ingqondo engathi mina ikungahloniphani, ikungazwisisani, ikungahloniphi lokhu amalwethu. Abantu behlule ukukhulumisana ngoba abantu bengathi bathi bayakhulumisana ngendlela evele ukhulumeka kwendlela ezijeneyo. Kulokuhlala etafuleni, kubika uhlupho lwakho, kulokuthi angabona ngathi itafula ayisebenzi kule ndlela futhi asemthethweni ukuthi ngokuthula ungene esitaradeni uthengisele udlayo lokhu akumphathi kuhle. Indlela zakhona zonke lezo zinto ezenzakalayo. Kodwa unganazela eZimbabwe kukhanya ngathi okunye kwakhona kuyafiphala. Ngoba abantu bangathenga esikhathi siyakhuluma ngabantu bayadibeka empilo enzima. Abantu abasebenzi le mali yethu ngayikhangelela iZimdola iluza amandla nxa usuthi uyayiqathanisa lamanye amazwe njengeSouth Africa nalokhu esikhuluma ngayo. Lamanye amazwe atshiyeneyo. Kodwa abantu bani khona bayakuchaza bethi bayakuthengisela. So kube lokuhlukuluzwa kwabantu, kube labanye abantu ababotshwayo, kube labanye abantu okuthiwa babonakali. Kwa kwaso kusenzi South Africa layo nje omakhelwane azama ukungena eliwo mara ke sinceda abantu laba ngoba singakhohlwa ukuthi nasikhuluma eSouth Africa kanti sikule nto okuthiwa yi-SADC region leyo ukuze umnotho weSouth Africa uphumelele iZimbabwe bayayidinga ukuthi ime kuhle kwezomnotho iBotswana nje iyadinga ukuthi iZimbabwe mangukuhle kwezomnotho
ye nantu daba kawule uyatsho lapho ubaba uSibindi uthi hayi ilizwe lingalibuswa kakuhle ngakungeladuba
kuliqiniso konoko bande ukuthi izinto aluba zonke zime kuhle elizweni ngabe silashupho ngabe siyezwana ngabe silashupho uhlupho olukhona kuphela eZimbabwe engilubonayo asimpele nemuva le ngiyakhumbula ukuthi unkomo wayenzani unkomo waqeda udubo leli olwalukhona ngasanisikhathi ngokuvuma ukuthi abantu besebenze ndawonye lanxa wayemkhulu unkomo wavuma ukwehla kodwa kathesi uhlupho esezilukhona esilubonayo ngabantu abangavumi ukukhulumisana labanye nansi ipholad ikhona ipholad naliyana ngabe wonke umuntu uyahamba kwabanangeni kungakhalaleli ukuthi ibandla likhulu kumbe linyane kumbe linganani abantu sikhulumeni khona phana abantu besebethi kodwa siyazama ukuthi sikhulumisane lapha kodwa kupholad kodwa kulungi lapha sesehlula nabona ukukhulumisana sesingacela kwabanye bangaphandle ukuthi bezosilamula lapha singazwanani khona kodwa kathesi akunanto eyehlulayo kodwa kulabanye abangafuniyo sizakhulumisana ngapi singafuni ukuhlale phansi sikhulumisane thina sodwa yebo phela angitsho ukuthi kunoko ukuthi ukuhlala phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane kungenzakala singavumelane kodwa ngabe siyahlala phansi sikhulume njengamaZimbabweni ngoba ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana ilizwe lelingelethu sonke ngokulingana uNkulunkulu wasinika leli lizwe yiko wasinika lona esithi thina uNkulunkulu wathi ukuthi sawasinika ilizwe lethu elinenotho wasinika labantu abantu abakhaliphileyo abantu abafundileyo ilizwe lithuthukileyo njengaleli kodwa ekusilelayo ukuthi abanye bethu basebenza labanye abantu abangaphandle.
Ye, hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Ungasigqibela uhlelo lwethu mnumzana Sibini.
Alright, ubaba uGawule ngiyamuzwa ukuhlala ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisana kwinto ekhaya kuthelela la. Kodwa kusilele indlela lo wabantu abahlangeneyo esabona khona the late uPresident Mugabe. Bese late owayithungamele opposition bakutshangile besenza ukuhulumende lwana esebenza bendawonye. Kwasekusibake lesigaba into ezazikhangelela ukuthi kufanele zilungiswe ngokuqala. Kwakuthi kufanele ama reforms athila ama electoral reforms. Yokunye kuningi ningi ngakhuluma ama electoral reforms ngakhuluma yiwa ekhaya ngathi akhoza uhlupho. Kodwa abadonsile iminyaka engu-5 akwenzakalanga khona kwani. Ngibuyele futhi ukuthi ngezinye indlela kuthi ukuthi kulomunye umuntu abefuna ukungena entweni ukuthi avikele isikhundla sakhe esembusweni kodwa engezwa kuyikho.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecobungula ezombusazwe exoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ziyalisola okwamagama iqula labebandla le-ANC eseliphindele ekhaya livela eZimbabwe ngokwehluleka ukukhuluma sobala leziphathamandla zeZANU-PF ngesimo esiselizweni lelo ikakhulu esokwephulwa kwamalungelo oluntu. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi umbiko wamabandlala omabili uveza sobala ukuthi akukhulunywa ngalutho ngohlupho lweZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leThe Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube uthi umhlangano ubungokuyachitha imali kunathwa itiye.
Kusadingeka kakhulu ukuthi singabantu beZimbabwe ke sihlangane sihlanganisene amakhanda. Sivumelaneni ukuthi iSouth Africa la wonke amanye amazwe akwizwekazi laseAfrica ayikho into angasisiza ngayo.
UMnumzana Crispin Nyono webandla leMthwakazi leBaration Front uthi ANC leZANU-PF badlala ngamafutha abilayo emlilweni.
Ma umuntu eyakuthi akula crisis eZimbabwe okwamanje uveza sobala ukuthi lowo muntu akalabuntu, lowo muntu ngosuthayo while abantu belamba ephakathi kohlupho.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi ayihliphume iphele kulolu daba iANC.
Vele uqinisile uObhedi Mpofu mayesithi iANC bebeyizivakatsheli abangani bayizana besiyaqinisana bebonisana ukuthi kufanele beqhubeke njani besihlukumeze.
Kodwa isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyati uthi kungenzeka ukuthi ANCitha bekutshelwana amagama aqatha.
Ngasese mabekhuluma ibandla le-ANC kusho ukuthi liyaqhubeka li tshengisa ungajabuli ngalokho okwenziwa iZANU-PF.
Umbiko wethulwe ngamabandla la omabili ngemva komhlangano uveza ukuthi bakhulume ngokuqinisa ubudlelwano babo njalo lokuvikela inkululeko abayitholela amazwe abo. Ekuphendukeni kwaleli liqula le-ANC kwele South Africa likubeke kwacaca ukuthi lizobuyela eZimbabwe lekhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe lenhlangothi zikaZulu ngoba likhathazekile ngesimo esiseZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
UMongameli Donald Trump wamukele ngenjabulo ukubana usekhethwe lilunga ledale lephalamende kwele Norway uMnumzana Christian Tybring Gjedde owebandla le-Progressive Party ukuze aphiwe isicoco seNobel Peace Prize ulandela ukulamula kwakhe inzondano phakathi kwele Israel lele United Arab Emirates. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter kanye lekhasini lesigodlo seWhite House eveza intokozo yakhe. UTrump wenze ukuba amazwe omabili ayezondana kwamagama akhumisane umlotha ngemva kweminyaka eminingi efuthelene. UTrump wake wakhethwa ngomnyaka 2018 ukuba anikwe isicoco lesi kodwa akasitholanga. Isicoco lesi sinikwa abantu abaletha ukuthula emhlabeni jikelele ngendlela ezishiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Thomas Sithole ingcwethi ecobungula ezombusazwe.
Ukuthi kube nokuthula, yena uthe ebuya wadala ingxabano lengxabangxoza lapho kulo confusion eningakhulu. So besingakhangelanga ukuthi umuntu onjengoTrump uma sesikhangela indlela obuse ngayo engaba ngomunye wabantu abakhethwayo ukuthi engathola isicoco lesi. Sikhuluma nje kanje khona eAmerica sibonile ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe baphethe njani ikakhulu uma sikhangela uhlanga olumnyama olwabantu abansundu kube lokutshengisela kakhulu. Lokhu sikubona kakhulukazi embusweni kaTrump. Ngakho besingakhangelanga ukuthi kungaba ngumuntu olegama elingabethwa emagameni abantu abalondoloza ukuthula emhlabeni wonke jikelele.
Kulabanye sithole abangani bamthakazelela. Ungathini ngakhona?
Bakhona ye, ngiyavumelana lawe abamsupportayo ukuthi wenza kuhle. Kungenxa yokuthi kade bengalasibindi sokuthi bephakame betsho ukuthi hayi thina vele kasifuni ukuthi le minye imhlobo enjengabantu abamnyama kumbe ezinye izizwe lazo zikhangele njengabantu esilinganayo sonke. So ke yikho bemsupporta uTrump, bathole umuntu obelesibindi sokuthi etshengise ukuthi yena umi ngapi. Singakuthi ngama true colors ngesiNgisi, akafihli ukuthi yena uhambisana kakhulukazi lalaba abamhlophi abangafuni ezinye izizwe kumbe abantu abamnyama bekhangelwe njengabantu labo abalamalungelo njengabantu abamhlophe babona ngani hayi labo bangaphansi kabalingani labo bona abamhlophe yikho ethola abantu abamsekelayo kube lokutshengisela ukuthi hayi bona khona ukuthi sasicabanga ukuthi sesidlulekiko iracism lay hayi asikadlulekiyo ngoba siyakubona ukutshengisela lokho kube khona iBlack Lives Matter iqale eAmerica kodwa icine sokuyi-global movement.
Umnumzana Thomas Thole yingcwethi yecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma ecingweni lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eBulawayo. Singeke ehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,429 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.9 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.